oqakathekileyo ukuba wonke umuntu ahambe ayekhangela ukuba ibizo lakhe likhona ku-voters roll. Lokhu ukuthi umuntu akukhangele ebulenjini kodwa ahambe ezikhangelela lapho kumele avotele khona. Kuyinto eqakathekileyo leyo ngoba awusoze uvunyelwe ukuba uvote nxa ibizo lakho lingekho ku-voters roll.
Iyona iZimbabwe Electoral Commission ungathi ilulungiselele yini lolu khetho ngokugcweleyo njengoba sibone abantu abaningi bekhala ngokuthi amabizo abo kabawatholi kuluhlu lwe-voters roll.
Nxa sikhangele mbona ngani lokhu kulo msebenzi okumele wenziwe ngokuphangisa ngoba nxa sikhangele ilanga lanamhlanje sithole imbiko ebantwini abaningi ngoba amabizo abo ngabe kuyikuthi kawakho kumbe asendaweni ezikhatshana nalapho abakhona okokuthi kuyinto okumele ilungiswe yiyo iZimbabwe Election Commission. Kuyinto eqakathekileyo ngoba nxa ibizo lomuntu lingekho kuhlulo lolo le-voters roll engeke akwanise ukuba ayevota kumbe abe yingxenye yokuvota. Ngakho kuyinto eqakathekile kakhulu. Ngathi nje vele lona ukhetho yi-voters roll. Nxa ingekho akungeke kwaba lokhetho ngoba yikho lapho abakhangela khona igama lakho bese bekuvumela ukuthi uhambe uyevota. Ngakho-ke le yinto eqakathekile okumele ilungiswe iZimbabwe Elections Commission ngokutshetsha ukwenzela ukuthi abantu bonke basuthiseke ngokubanjwa njalo langomsebenzi lo oza kuba khona owukhetho.
Bayakhala njalo abanye ngokuthi kumenyezelwe ukhetho umthetho we-Electoral Amendment Act ungakapasiswa ongangokuthi inguquko ebikhangelelwe phansi kwalomthetho ayiseyikusebenza kulolu khetho. Ungathini ngalokho ngoba siyabona abanye abamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi ngaphandle kwenguquko ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Kulusizi kakhulu ukuthi abantu abaningi kade besebenza besenza ama-contributions bekhangelela ukuthi kube lotshintsho olungaba khona kwezinye izinto ezilotshiweyo ngomthetho wokukhetha lapha eZimbabwe. Ikakhulu sikhangele ukuthi kulabantu abanjengabomama lama-youth ade khangelela ukuthi bangathola amakota amanye khonaphana ingxenye ezibekwe eceleni eziyabe zikhangele omama kuphela ezinye zikhangele abatsha kuphela. Kodwa ngokukhanya ngani isikhathi sakhona soze sibe khona nxa sesikhangela ilanga eselibekwe ngumongameli chita akusoke kukwanise ukuthi kwenzakale lokho. Iparlamenti ayisoze kukwanise. Kulusizi kakhulu ngoba bekuzayenza umehluko kunani labo mama abazaba khona le eParliament, lenani lentanga ama-youth esiwafunayo labo mama siyabafuna njalo ukuthi bebe khona ukwenzela ukuthi izinto ezihlupha omama lezinto ezihlupha abantu abatsha zibe khona kuParliament kube labantu abazimelayo.